Abantu abaqakathekisi into okumele baziqakathekise emphephethwa babe sebefuna nje ukuthi bayandise amanga. Okukhona umphokeli we-MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJob Sikala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube laye okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye becoxa ngendaba eziningi abaxoxe ngazo. Kodwa okuqakathekileyo njalo yikuthi ubaba uMonzora laye uSikala bavumelene ukuthi akumelanga into kade bexoxa ngazo kube yizinto eziphumayo zike kubonwa zindaba, ngoba okukhulu okuqakathekileyo ngakho yikuthi ubaba uMonzora njengomkhokheli wezebandla lepolitiki kuningi abona engathi akutholile okungamsiza ukuthi azame ukuncedisa ekutheni ubaba uSikala aphume.
Ye, nxa sesikhangela-ke sizwa abe-CCC labanye besithi hayi khonokhu-ke ukwenziwa nguMonzora kuzetshenziswa libandla lezanu, akukho okunye nje uphonge ungenangeni kwezethi acine phela umuntu olesisindo laye, ungathi nangakhonokho?
Okokuqala, ubaba uMonzora akadingi ukuthi afakwe isisindo ngubaba uSikala. Abantu beZimbabwe bayamazi liloya le-constitution kusukela kudala kubo-ZCTU kusiya kwi-COPAC kuze kuzofika khathesi. Umuntu nje abamazi general, asuye nje umuntu odinga ukuthi ngabe usafunzwa abantu. Abantu bayamazi njalo isimilo sakhe, i-character yakhe bayayazi. Ungumuntu okwaziyo lapho okumele alwe khona kabuhlungu impi eliwa kanzima, but njalo ungumuntu okwaziyo lapho okumele asebenzise ukuhlakanisa khona le ndlela ezothileyo yokukhokheli nxa efuna impumelo afuna iphume. Ngakho kathesi uMonzora ukhethe ukuthi ahlale phansi lalo ubaba uSikala obotshiweyo ukuzasuka lapho. Khonokho akwenza kuze kuphume uYvonne Sarura, kuze kuphume labanye bona abaphuma besiya ku-CCC Olaf Mayinkahama. Yikho azakwenza ekhulumisana nala labo okumele axoxisane labo ebabonisa lokho abamele abakubonise khona. Inhlanhla esiyifisele uSikala yikuthi agcine ephuma, ngoba ibandla le-MDC lizwa ubuhlungu ukuthi kukhanye ngathi umuntu usehle wagwejwa yena engakathembisiswa nokuthonisiswa.